So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 kwenkwezi 2022 Chris Gande endabeni zethu namhlanje isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo nesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla.
Dawusa amabhizimusi ungananzelela amabhizimusi abaningi novele ukundlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga bethu besebenzisa i-interbank rate adlalela ko-200
uZulu wemukela umthetho wokungabhadali umthelo wokudla oyiduty kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lokhu kuzabalimaza.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini noneli sandukwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emandebeleni ngapha abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ze-South Africa ezize ezithumeza ukudla.
Izidungu zezembamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini we-Bucks e-Colinborn esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isilinganiso sedola leZimbabwe siwe ngesibanga esethusayo izolo emkambo wemali. Idola leZimbabwe likhithike ngesilinganiso samachumi aphose afike amahlanu ekhulwini 49% emkambo kahulumende oqutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa izolo bese lithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libikwa bese lithengwa ngamadola eZimbabwe afika phose kwangamakhulu amahlanu 500. Intengo yempahla lokudla layo ilandele ukukhuphuka kwedola leZimbabwe okutsho ukuthi intengo layo izakhuphuka ezitolo kumalanga alandelayo. Iningi lithi lobu yibufakazi obukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthabalala. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze azwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamaphitshane sithi irate isizama ukuya kudinga irate ngokungananzelela i-258 iba ihambe imbijana nje osiyabamba i-interbank rate okuyirate ebesiyikhangelela ukuthi ingaba kuyiyo irate yokuqalisa ukukhangela nxa sidinga irate ngoba i-auction rate yasenzakala ibi-more controlled rate. That does not reflect the economic activity. Ikakhulu ungakhangela ama-bids ukhangela imali adirekileta khonapha auction imali encane compared to imali ekhona kwi-economy. So ngananzelela ukuthi Reserve Bank ithe ivula ukuthi kuvunyelwe ukuthi ama-bank adinge eyabo ukuthiwa i-interbank rate kube lokuyi-rate kumuva kwe-rate yema-bank esetshenziswa ithiwa i-interbank ephezu kakhulu kule auction rate. Okwenze ukuthi auction rate layo imuve izame ukugijimisa i-interbank rate. Ungakhala i-interbank rate iyabe ingani i-proportional iyabe ingani ayikugatshana kakhulu u-black market okwenza esithi arbitrage i-opportunity yokuthi umuntu othethe imali kwi-economy interbank engayithengisi ku-black market kwe-business okuyikade sokusebenzakala ukubana abantu bebethola imali ku-auction kunokuthi bayisebenzise nje bazithengisele u-black market bebuyele beyedinga ku-auction. So kwi-business njalo sokuyindlela yokuphila kwabanye amakampani.
ukulahlekelwa lohlonzi kwedola leZimbabwe ngalindlela kutshoni nxa sesikhangela intengo yezinto kasi soze sibone osomabhizimusi bekhuphula intengo yini
osomabhizimusi unganazelela amabhizimusi amaningi ngovele ukudlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga bese besebenzisa i-interbank rate adlalela bo 240-260 kusiya ngokuthi uthenga nga ukumuva kwe-government rate or action rate akufuzanga kube kuyaba-affecta ngoba vele bona besebekhonapho phandle nxa bona sebesenza ubukhwaba ngoba abaningi vele bebesebenza nge-rate yabo 250-280 so abakafiki ukuthi banga-affectwa i-rate ye-auction ngoba vele bona kathesi sebesebenza bephezu kwayo kodwa ngokunanzelela esikhathini esiningi obhizinisimen bethu balobuhwaba ngoba lokuyi-movement okunjalo bathatha advantage labakhwezi okuzenza ukuthi abantu imali abaziholayo zibe ziyaluza ivalu loba uncedo ukuthi ade sikuthenga izolo be ngasakwazi ukuthenga namhla
irate lomkambo wensitha esingathi yi-black market ngemva kombiko we-reserve bank nge-exchange rate entsha le ungaba lolwazi ukuthi irate yakhona ibisingaphi ku-black market
ama-rate e-black market adekehlukene ungakhayela kumlawa besidlala ngabo rate babo 360 between 360 and kusiya ku-380 kulandela umbiko kahulumende lowe-reserve bank alala ama-rate abehamba kubo 400 kusiya ku-425 kwezinye indawo bo 450 ukubhanwa kwe-lending kube le-impact encane kakhulu ngoba amaningi ayehlila kwa 410-420 but i-rate nje kuya ngokuthi uthola umuntu odinga idola okunganani
umnumzana Rejishoko yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. UZulu wemukele umthetho wokungabhadali umthelo wokudla ijuti kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lo mthetho uzabalimaza. Uhulumende uthi inyathelo leli ngelokwenzela ukuthi uZulu engathwali nzima ngokuswelakala kwempahla lokudla ezitolo. Abanye abanini bhizimusi babikwa besuse ukudla lempahla emashelfini ezitolo ngenxa yokuzamazama kwentengo ezitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Traders and Vendors Association, unkosazana Debra Mkasa, uthi inyathelo leli bayalamukela kodwa kukhona ukunungasa ntungwana.
Ngumthetho obukekayo kuhulumeni kodwa kithi thina njengabantu bezimbabwe ade sesisenza imikhankaso wokuthi lezibaye ezimbabweni product siwubona ongamuhle ngoba ezethu impahla asisekuthenga sesizagijima futhi chapha ama-borders asisiyathenga izinto ze-South Africa lezeBotswana esezingasela duty zibuye ngapha zichiphe so awethu ama-products esiwayenzayo ngezandla zethu njengobana de sesiqalisele ukuba ama-producers asezaswela umuntu okwathenga ngoba intengo yabo eyabe ingathi iphezulu. So ngokwenza njalo sibone ngathi uhulumende lokhu edlala lathi ekujima esiphendukisa sijima irelay engapheliyo okuthi ngapha sikhankasele ukuthi senze izinto zethu lathi sibe ngabanye ababisa imali elizweni. Ningasaphumi leyo mali ngoba sagcina singasala production ekhanyayo. So thina njengathi ama-cross border lama-vendors akusezindaweni ezijiyeneyo sibone ngathi lo umthetho usufavor ama-foreigners usufavor bona abe-South Africa ukuthi bengabhadali itaxi thina ngapha sibhadala ama-taxi achiyeneyo ukuthi siphakamise imikhono so labana ababengasabhadali kungasela lutho impahla zabo zingena njalo le mali imikhonomi yethu yawa ngoba imali yabe isiphuma futhi eZimbabwe ingaphenduki sisiyahoda khona le e-South Africa leyababhotswana
unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Traders and Vendors Association ubekhuluma le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa yiProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yenhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini nelisanda kwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emandebeleni ngapha. Abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ze-South Africa ezize ezithumeza ukudla. Nxa sokuthekwa kwaba lo mthetho onjalo ovumela ukuthi impahla yonke kumbe igrocery yonke ekhitshini laleyo kugeza lokuwatsha ivunyelwe ukuthi ingene mahhala kungabhadalwa uthi kuzancedisa kakhulu ngoba kutsho ukuthi izihlobo ezingaphandle kwelizwe ese-South Africa, Botswana lezinye izindawo eziseduzane leZimbabwe zizathumeza impahla ezizaphathisa izihlobo ezisele emuva. Khonokhana-ke linyathelo elihle kakhulu okuzakwenza ukuthi lowo somabhizimusi laba kade sebekhweza impahla kakhulu abantu-ke sebezayekela ukuthi bahambe kibo, kodwa bathembele ukuthi umuntu lanxa esebenza eZimbabwe ethola yona le imali yangaphandle usengaphuma ezithengela ngaphandle kwelizwe abuyele egrocery engconywana ukudula.
Ngokubona kwakho asoze sibone yini abanye sebephambanisa indlela okumele kusetshenzwe kumbe unyokunjalo, ukubona njani wena?
Zona-ke izigilamkhuba kazisuze ziswelekeka abantu abafisa ukuthi balethe izimpahla ngezindlela ezingekho emthethweni kumbe ngezindlela ezingaqondanga. Kodwa-ke inyathelo leli lizaphathisa kakhulu ikakhulu abantu abathembela ebantwini abangaphandle kwelizwe. Zikhona-ke izigilamkhuba sezizaletha impahla ngobuningi singathi i-smuggling liyane ezakwenzakala ngenxa yokuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi impahla kazisadi ngakali kangako eborder, iduty yakhona kayisekho kangako kumbe ikhitshiwe yonke. Khonokhana sokuzakwenza ukuthi laba beborder bagcine mhlawumbe sebeyingxenye yaleyo mkhonyovu mbe yalokho kugango ngabe kusenzakala ukuthi abantu bengasalethi lezo mpahla kuphela ezilotshwe phansi, kodwa sokungangena lezinye okumeleke zibhadale iduty. Khonokhana sesingatsho ukuthi sokulesikhala esingathelela ukuthi kube la macala enkohlakalo lokukhwabanisa khonaphana eborder, ngoba wonke umuntu usezathatha goqela into ezithize okumele dale azifake phakathi kwabochukela, azifake phakathi kwabosawudo labosafa labo bokuwatsha kugcine kukhrosele ezinye impahla ongamelanga zikhrose zingabhadalanga.
Ngokubona kwakho inyathelo leli litshengisa ukuthi uhulumende uyanakekela na uZulu kumbe usehlulekile?
Inyathelo leli elithethwe nguhulumende ayisiki ukuthi bekuvele kuyinto kade ihleliwe. Bona nje emalangeni la adlulileyo phose ngelanga kuphuma ama-statutory instrument ngiqeda ukubala nje enye evumela ukuthi amabhenki kathesi asengaboleka abantu izimali okuyinto kade siva. Khonokhana kutshengise ukuthi i-department umbe singathi lugatsha lwezezimali solumadaza solubamba lapha luyekele lapha ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi abantu into eyenzakalayo kabasayithakazeleli. Khonokhana kukhwela kwempahla bekuvele kuyi-reaction yezinqumo kade zithethwe nguhulumende emalangeni asanda kwedlula ukuthi izinto ezithile sezivaliwe, abantu abasavunyelwe ukuthi baboleke izimali emabhenki lalokhu yani. Khonokhana-ke abantu basebe-reacta ngendlela ethize, sibona ukuthi ezinye impahla ezitolo beze zingasekho, impahla yaqonga kakhulu. Uhulumende-ke yini lela aphendula ngayo zona ezo zonke izinto ekade sesenzakala khona ukuthi impahla zingene mahara lezi zokuphekisa lezi okuwatsha? Lakho kuyindlela yokuthi uhulumende uyareacta laphana, ngoba siyibonile incwadi ebhalwe nguguba Matanga laphana nguye usosiba wezezimali ukuthi besekuyi-reaction yokuthi abantu bese bethe bona hhayi nxa kuyukuthi kungaleyo ndlela-ke lathi sesikhweza impahla lapha emashophu ngendlela eyesabekayo. Uhulumende wasokubona ukuthi hhayi abantu sebezathola nzima, abantu sebengaba lomunye umcabango, abantu sebengamkhangela ngelinye ilihlo kuhulumende. Yikho-ke sikubona ukuthi masinyane nje uhle wabhala leyo ncwadi yokuthi impahla ezithize kazivunyelwe. Nje lokhu kubhaliwe futhi ngibona incwadi esanda ukubhalwa ngumangutha lapha namhlanje esitsho ukuthi hhayi amabhenki asengavunyelwa ukuthi abolekise izimali ngaphandle kwalaba abangabe besacutshungulwa lugatsha lwe-Financial Intelligent Unit.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Izidumbu zezimbamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini weBucks eColenbourn esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Inkampani yomgodi lo eyekaweni Holdings ithi izaphathisa imuli zabalahlekelweyo ngomngcwabo. Uhulumende yena ovame ukuphathisa ngesikhathi kule ngozi enje uzithulele ngokuthi uzakwenzani. Kodwa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokwenjiwa umnumzana Polite Kambamura ufike lapho okwenzakale lingozi izolo.
akwazakali ukuthi abantu laba abavela ewange estezi emaswingo legwanda bazabe kwanini njalo amapolisa ebengakavezi amagama abo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Lesiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isola abezombusazwe ngokucothoza liCommission osekubangele ukuthi abantu bengayithembi, njalo ithi lokhu yikho ukubangele ukuthi abantu abaningi bengabhaliseli ukuvota. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi eleZimbabwe lithi lizagcina liphuma kunhlanganiso yokondla inyamazana zendle esite ngoba isala ukuthi ilizwe lithengise impondo zendlovu elilazo. Ilizwe libikwa lile mpondo zendlovu ezingaba lentengo eyi $600 million ezathathelwa abazingela inyamazana zendle okungekho emthethweni lendlovu ezazivelayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi be-Studio 7, uSigabade lo okhulumayo, insizwa ekhulumayo ithele. Ngiyalithanda abasakazi bami lonke ngendaba zenu ezimnandi. Mina ngifuna ukubuza abasakazi kakhulu ukuthi kathi sibona inkosi ezimbili zikamphakazi zibangisana ubukhosi ukuthi kathi ubulelani ngapha ngoRafayeli. So ngifuna ukwazi mina ukuthi kathi inkosi zethu lezi njengoba zikhona zidida abantu kanje, kungani abakokhumalo bengahlali phansi bengumndeni bona abazali esikhosini ukwazi ukukhuluma iqiniso bekhethe inkosi ezoyazakala ukuthi ngempela ikhonjwe ngumndeni ukuthi ngempela nguye lo ozobusa isizwe? Ngoba lokho kwamanje kulahlekisa abantu, kuyadida abantu kakhulu, abantu baphazamisekile. Ubulelani ngapha uyabhizi naye uyaqoqa abantu ngendlela yakhe. URafayeli naye ngapha futhi uyaqoqa abantu ngendlela yakhe. So okuyikho asisakwazi thina. Futhi mina bengifisa ukuthi bona bezinkosi kababekele abantu umlando wabo ukuthi bona bazala kanjani bezilethiwe kumzilikazi ngamunye ngamunye, ukuze sikwazi ukumchitha nathi singabantu bakomphakazi ukuthi ayichalo ongafanele ukuba nengene esikhundleni. Ngiyabonga.
Linjani balaleli abahle kuStudio 7 lonke? Ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC bandla elihle, kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi ma universities, kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike, bazali abangazange behambe ku strike, ngoba i strike lesibe sisinceda kungasenani. Izana mina ngabazikhukhumize bethu abantu aba strikeanga. Inkinga nansi, i strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyakwazi izinhlizweni zethu si strikele ngobuningi. Ngoba khayena nini emadorobheni uhamba abayemsebenzini abalutshwana, abantu abaningi ababe rumaruma behamba hamba ngabantu abangalamsebenzi ngalani. So i-strike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu si-strikele, bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besi-strikele. Ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo, kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini u-Isaiah linabantu bezanu. U-Isaiah uthi yena lithembe ama biza omlilo izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu, lithembe imbobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izano PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izano isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyajezisa ababusi, sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity, awusacabangi ezombuso kakahle. ngezi political agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advise abantu bezano bachiye nini zwaninge i-CCC yalinxusa ithi lina uyanini ngobuningi zaphu ngwezano lijoyin lithule ebhokisini next year come 23. Ilizwe leli lingalunga shwe iqiniso lihle abantu bonke abakuzano PF kuzabalungela nabo obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba Mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations kuba buchamisa the CCC ngokuwina ngokuwina abakwezile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi tenguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so ngaba lenguquko sizasukuma kube lenguquko siye vota kube lenguquko sesiyakha ke ilizwe lethu nyabonga amahlabo ezulu
salubonani studio 7 kundawo zonke lapha elikhona hayi lami ngidinke ngikhulume nje kwanamhla mphendula lindoda engizikhulume ekuseni tiyoni ibuzo ukuthi manje njoba mangabe kutuchamiso sengawina laba abantu abasemaplazini abahlala emaplazini bangayenzwani hayi laphana ndoda mina zawuphendula kwelami side ngendlela engibona ngayo laba abantu abasemaplazini ngibona ngani bona abantu abafakayo yofanele ukuthi bebuze bona ukuthi beyenze njani ngoba nalawo maplazi ngalabana abantu babehlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhuluma ukuthi into le yinto nje esikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakhe emaplazini ngala ihlakaniphile ngalafaka inkomo inkomo zenu kathesi ngale yabe lokhu livusa ilizwe lenza inyama lithengisa kulokuyakhe emkhukhu phakathi emaplazini into ezingakhanyiwe
salibonani kustudio 7 khona ngathi America labalaleli bonke mina ngilaphelo wakhwelu lapha hayi thokozi imbuzo yabo Mnangagwa kuthi uyingalile imibuzo engcolileyo engasiphathi kuhle kade sibasifosa ukusebenzisa idola labo leli elithiwa ibhondi le sokomali lokho bakuyala ezitulo bakuyala vele bakuvume sifuna iyusa iyusa imali ethengayo mali mali yabe sifuna ujaha lo angeni lokhu wabondibale lokhu le yefe yakhe lokhu wahambe kajani ndibale kabonto yehluleka kathe sazoyehluleka ukuzinika le bizo ibizo lephathi yakhe kugobhela umalemu so into zabondibale siyakwazi ukuthi ngokunye kwezingatsha kwezanu p f ndibale labomonsola labomaduku hhayi sisebenzi ngabo sifuna ukuhamba lezinto ezihambayo ngiyabonga ntungamili labogande ugibs sisusithandekile pj Mavedas abojonga labo ndoda engichazayo abayithi bani Blessing labo Ivan makhotlu ndoda kuqina lapho uDanono wakwela ngeluhle elwagwelo jepire
ngiyabingelela ku studio 7 ngiyabingelela ku studio 7 le ndaba lena ye trade fair ngisho ukuthi emuntwini ofana nami ongenalutho abantu mosti abantu bangakithi nje eZimbabwe siyazihluphekela isisiza kuphi ukuthi benefit akuphi kukho or kukhona abenefita abazohlala bebenefita akithi nje sisizwa ngegama ukuthi kune credit fair yakhona ayilancedo akithi ukuthi isisiza ngani angiboni ukuthi isisiza ngani
linjani ko studio 7 linjani ntanda ukuthi tshela ukuthi lapho ngizwa nhlala nsizwa lapho imthokazi Republic Party sithi kuzaqhunywa ilizwe amaNdebele kabambane wodwa badala kathesi isikhathi sokuthi amaNdebele kabambane wodwa kasiko lapho iZimbabwe kumele sibambane sikhiphe izandla inkinga izandla lapho kasisafuni izinto zokuthi amaNdebele tinesitonge lapho asivumelani lamaNdebele lokaba kutsho thina sifuna ukuthi sibambane sonke sikhiphe izandla lokho kuqhunywa kwelizwe lizaqhunywa after siphumile izandla siyalicela bazali siyalicela 2023 asivoteleni sisizitshiyane lezinto eziningizi njalo ngiyamuzwa loo mama lo wepathi yakhe lo uthiwa ngurinda masalila lo hayi lesi sikhathi sokuthi sikhiphe izanu kasifuna into zabo mama oomama batsho ukuthi bazavotelana bodwa hayi asikho lokho thina kasikho kukho konke lokho sifuna ukuthi kuphume izanu sonke kasivoteleni sisi bazali asivoteleni CC, kiphizana singakhiphizana konke siza kubona lokho okulandelayo. Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani lonke. Yimi enyabhadlayo nasenzithi umnankagwa asisafuni imali yalapha esitezi kwafi lizwe lethu Afrika. Athe sifuna amayusa marandi imali mali bona sebeduka ukuthi bafuna ukusiloya ngapha kodwa sikhuluma iqiniso. So izana isela power yokwayo ukusiloya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika izolo bekusenziwa ukhetho lwabazamela ibandla lama-Republicans kukhetho ama-primaries kuzigaba ezinhlanu. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuveza ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulamandla anganani ebandleni lama-Republicans ngoba bekhona abasekelayo kulolu khetho. Kolunye udaba umongameli Joe Biden izolo ubese Buffalo kwele New York lapho kulabantu abalichumi abensundu ababulawa ngosakhulayo omhlophe. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabi bangodube.
Joe Biden uhambile wayekwethekelela laba abatshonelwa ngabazali babo, okuyinto esingathi iyabongakala ngoba kutshengisa ukuthi naye uthintekile enhliziyweni yakhe, unembeza wakhe uye wamthinta. Kodwa ke okuqakathekileyo uJoe Biden ufanele ukuthi engabe uyakwenza yikuthi ukulwisa ukuthi kufakwe imithetho eqondileyo ezagwema ukuthi isizakalo esifana nalesi esisibone umfana omncane lo ehamba nje esiyadubula mahlayana abantu babulala asindaba zalutho ukuthi ikakhulukazi abantu abamnyama ngoba azivamanga ukubona kusenzakala ebantwini abamhlophe lokho ukubulawa nje mahlayana. Ukuthi le nto le kufanele ukuthi ayiphele le nto le ngoba into engalunganga nje la kancane.
Nxa ukhangele kahle kahle imbangela engaba ibangela kuyini ongaba kubangela lokho?
Iqiniso bakugande elingafihlwayo emgodleni ngelo ukuthi abamhlophe ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi bahlale beyibo abaphezulu ngaso sonke isikhathi umuntu omnyama ahlale phansi. Ngokuthi nxa bebona inani labantu abamnyama lisiba liningi bona into abayikhangileyo bakhangela ukuthi okushuthi sekungenzakala ukuthi ukundlondlobala kwabantu abamnyama noma ekugcineni bengagcina sebekhulelwa njengalokho abake bakubona kusenzakala kwamanye ikakhulukazi emazweni aseAfrika ukuthi bagcine bebona amakhiwa bethathela umbuso ngabantu abamnyama. Kodwa-ke ngokunjalo futhi into abayibona ukuthi abantu abamnyama sebezagcina sebesenza izinto eziningi ezinhle ezedlula lezi ezenziwa ngamakhiwa kathesi. So khonokhwana ukuzibona bona bengathi baphezulu kakhulu yinto abafuna ukuthi kuhlale kuyisicocosa esikibo ngaso sonke isikhathi. Yingakho bengafuna ukuthi abantu abamnyama babe baningi, yingakho befuna ukuthi abantu abamnyama sonke isikhathi behlale benama-bad records, behlale besemajele sonke isikhathi, ubotshwa amahlayana, ubulawa amahlayana ungelacala. Yinto yiyo lokho esikubonayo kusiba yimbangela yokuthi sibone kusiba lesigameko esifana nalesi.
Lona udaba lwezibhamu ezisebantwini ezitholakala mahlayana nje, ubona ungani lungaqedwa njani?
Kulusizi kakhulu kande ukuthi nxa ukhangelela izwe efana leMelika, ilizwe othola ukuthi ukuhamba usiyathenga ibhodlela lotshwala noma ukuyathenga iphakethi lesigarethi kunzima kakhulu ukwedlula uhamba usiyathenga umbhobho. Yinto othi noma uyicabanga udinga uswele ukuthi kanti pho ama-legislators alizwe laseMelika bangaphi? Into eyingozi kangaka ebulala abantu abaningi kangaka, kodwa-ke bayitshaya indiva. Ibona ikakhulukazi lizwe leMelika yikuthi bona bayabhenefitha kakhulu ngokuthengiswa kwezikhali. Yingakho nje iningi labo uthola ukuthi bayasekela into yokuthi kuqhubeke kuyile ndlela okuyiyo lakathesi yokuthi khona umuntu nxa esiyathenga isikhali ufana lomuntu uyathenga isinkwa, okuyiyo into egcina isenza ukuthi sigcine sibona izinto eziningi ezinje abantu bebulawa. UBarack Obama wazama kakhulu ukuthi azame ukugwema isimo esifana nalesi, okwagcina kusenza ukuthi sibone uBarack Obama ngelinye ilanga ekhala izinyembezi ngenxa yokuthi ebona abantu abaningi ababulawa bebulawa ngabantu abathwala isibhamu ezingekho emthethweni. Ngoba uthenga isibhamu ungahlolwanga ihistory yakho lokuthi njalo ungumuntu ohlanyayo yini noma ungumuntu olobugebenga yini noma ungumuntu onjani, awuyaziwa la ukuthi uhlala ngaphi endlini yakho.
Umnumzana Difa wajabi bangodube ngolandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sesonke. kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.